ithwa yi-stand still budget. Ngezinye indlela kusho ukuthi kayisoziguquke kulokho eyayikho khona ngo-2023 kumbe ngo-2022. Imali yakhona ebhajethiweyo ilokhu iyona liyani 264 million, okukhangelwe ukuthi iyezathuthukisa izinhlelo zakoBulawayo. Nxa ngingafaka umzekeliso ukuthi abantu abasendaweni ezisemalokitshini abalisa omagwegwe ophumula ontumbane lezinye, kutsho ukuthi nxa kade bevele bebhadala phose $29 ngama-US dollars, kutsho ukuthi imali yakhona izasala injalo. Imali leyo lanxa ibuya kumaphepha ibhalwe ngama-US dollars, ama-rates lawo, kodwa umuntu uyenelisa ukuthi ayeswayipha kumbe abhadale loba ngayiphi i-currency ezilonga ivunyelwa eZimbabwe, kumbe nxa ebhadala ngezimdola lakho kuyabe kuvunyelwa kusiba i-equivalent lokho esingathi isilinganiso saleyo mali yabe ibhalwe ngama-US dollars. Okuqakathekileyo ukuthi sizakhamizi sinanzelele ukuthi kambe nguquko bani kumbe ntuthuko bani ezalethwa imali le esiyibhadalayo, ngoba kasiyo mali encane phela imali le esikhuluma ngayo, ama-$29 per month nxa umuntu ebhadale indlu, kumbe abanye kwezindawo ubhadala ama-$25-$26 kusiya ngokuthi umuntu uhlala ngaphi. Lokho-ke sesisitsho ukuthi abantu kumele bakhuthaze kakhulu ukuthi kumele ibhajethi nxa isithe yaba khona kube le-ward specific, kumbe ewadini ngewadini abantu batshele ukuthi kuyini abaza kubona okuzatshengisa ukuthi izimali zabo lezi abazibhadalayo zisebenzana, esingathi ngama-indicators nxa sokuthelwe ibhajethi ya-implementwa. So sikhuthaza kakhulu-ke ukuthi abantu basukumele phezulu nxa kusiya emihlanganweni le bakhona ezindaweni zabo, balandelele ukuthi endaweni yethu thina lizakwenzani. Siyakhuthaza ukuthi izakhamizi lathi sisukume siyebhadala, ngoba anti emadolobheni phela kakuhlalwa mahhala, kuyabhadalwa.
Ngezinye indlela izakhamizi ziyakwamukela yini lokho njengoba imbadalo ingakhuphukanga?
Izakhamizi zihlala zidabukene phakathi, abanye abakwemukeli, abanye bayakwemukela. Okwenza ukuthi abanye abangakwemukeli kuyini, yikuthi ekuqaleni ibuya le ibhajethi esiyi-stand still kathesi, abantu abazange baphatheke kuhle ngenxa yokuthi babevalelwe ezindlini, kwakuyisikhathi se-COVID. So ngaleso sikhathi ibhajethi yayisenziwa ngama-virtual meeting. Siyakwazi ukuthi abanini bezindlu abaningi, abantu abadala abangekhoyo kulawo maqembu abo-WhatsApp. Ngakho-ke le ibhajethi yabuya isisindlela ye-rebasing, kwakuthiwa kongona sesisuka ekubhajetheni ngezimdola sisiyasebenzisa i-US dollar. So khonokhana-ke kwenza ukuthi kusetshenziswe i-interbank rate eyayingeke kudala, kwasigcine sitshiya abantu besemalini ephezulu. Yikho-ke kanti sikhuluma ngabo-$29, kodwa siyakhumbula ukuthi ngesikhathi se-US dollar babebhadala ama-$17, $18, $19. So khonokhana kukhwezwa kusuka kuyona le imali ababeyijale ngesikhathi sama-US dollar qansi siya phezulu almost 100%, abantu abazange bakukhwabithe khonoko. So ke kwahle kwadala ukuthi kusale kulo thuthuva ebantwini. Bezokusiba labanye-ke abakhangelele singathi bayathola ngcono, njalo bekhangele ukuthi uBulawayo yathuthuke siya phambili, babe sebesithi hayi kodwa le ebhadalwayo inganeno ingconywana, ngabe siyavunyelwa siyikhiphe, abantu siphatheke sindawonye siyikhiphe sithuthukise uBulawayo. Khonokhana-ke kwahle kwadala uthuthuva lakhathesi abantu lanxa beyizwa imali leyi, kodwa kukhona ukukhonana kokuthi imali le yafakwa singakonsultwanga, njalo singazange sanikwa ithuba lokuthi sinakani. Kwangathiwa kuba ikucathamelwa i-ambush ukuthi abantu baphume le figa abantu kade bengayinanzeleli.